Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 1 Zibandlela 2025 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokwenzima sibili kakhulu. Njalo lokuthi ubone abantu bajayele xa kusenzukela abantu bahlala ezimuli zabo kusiba la maphathi kusiba la bekungekho konke lokho. Izisebenzi babe zingakwenelisi. Bekukubi.
UZulu weZimbabwe osungule umnyaka omutsha namuhla iningi likhala ngokoma kwempilo ngenxa yokubhidlika kwemnotho.
Ukuthi kulobubele kumbe asoze ube khona kunzima ukutho, kodwa-ke ngesimo somkhathi laleli zulu eselinile kungathi khona kuzaba ngcono kulo mnyaka odluleyo.
Abalimi bathi bayathokoza ngokuna kwezulu okwenzakalayo elizweni, njalo ugatsha lukahulumente olubona ngezomkhathi selugcizelele ukuthi izulu leli lizaqhubeka lisina ezigabeni eziningi. Umtshayeli wemota enkule ubulala abantu abalitshumi abathakazelela umnyaka omutsha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe osungule umnyaka omutsha namuhla iningi likhala ngokoma kwempilo ngenxa yokubhidlika komnotho, njalo lisithi kubuvilibana phambili. Lanxa abalezinto zabo betshone besidla ezimnandi, njalo benatha abanye bebesidla ingqweqwe zomlomo, futhi besithi kulutshwane abakukhangeleleyo lonyaka, nanku ilizwe libhekane lendlala edalwe yikoma komkhathi kanye lokusilela kwemisebenzi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Ambrose Sibindi.
Ibiholide ngebizo ngoba nxa isikhona sikhona kunokuthi hayi amafektari amanye abantu bathethe isikhathi sokubana bavale bayephumula. Yebo, iholide, kodwa iqiniso kade bengaphumula abantu izisebenzi besuka lapho uthole sebephanda kwezinye indawo bezama ukuthi baselele imuli zabo ukuthi bathole khona okuncane abangakuthola. So bekunzima sibili kakhulu. Njalo lokuthi ubone abantu bajayele xa kusenzukela abantu bahlala ezimuli zabo kusiba la maphathi kusiba lani bekungekho konke lokho. Izisebenzi babe zingakwenelisi, bekukubi. Njalo 2025 ke samngena kubi ngoba sibonela laba izisebenzi ezasuka emsebenzini ama-informal traders asebe ku-informal sector, izimra ila mapolisa bebangela bebathathela impahla bevala amashop abo. Ezomnotho lezwe zifile, ngokunjalo izisebenzi akulanto eziyitholileyo, kodwa zibe njengabantu abahawulayo bebukela abanye abantu abezimali zabo besenzayo bekholisa lezi muli zabo.
Kuyini elikukhangeleleyo lonyaka?
Asikhangeli ngakuyavuma ngo-2025 sithole ukuthi abantu abangasivulela ama-industry abalezimali zabo bavula ama-industry abantu basebenze. Ngoba eqinisweni nxa vele singazange sithole kusenzela ukuthiwa yi-production, iqiniso yokuthi ezomikhonomi zahlala zokuziphansi. So njengezisebenzi zahlala zokusibhizi sikhala. Okunye besikukhayela nxa ibhajethi sihle yasiphika, kodwa-ke njengezisebenzi enxa yenxa uhulumente la engazweli izisebenzi ayehlise amateksi. Amateksi la abhatalwa ngabantu makhulu kakhulu, abantu bahola imali ephansi besuke labo futhi babe leteksi ephezulu, besuke labo futhi betekswa imali zabo bayingena ngale kuma-city council babhadale o-VAT, bayingena ezitolo babhadale i-VAT. Into esikhali ngazonke lezo ziyakhangelwa nguhulumende azehlise azwele izisebenzi. Okwesithathu besikhale njalo ukuthi aluba kuthiwa kuyavuma ukuthi i-tripartite negotiating forum ikisebenze ibe lamandla, enxa ibinganceda ukuthi laso isisebenzi sibe thole i-platform, i-national platform yokuxoxisana lohulumende labachathi bethu lezi sebenzi ingatsha zontathu, kubonakala ukuthi kanti kuyini kungancediswana njani.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso emela isisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Abalimi bathi bayathokoza ngokuna kwezulu okwenzakalayo elizweni, njalo ugatsha lukahulumende olubona ngezomkhathi selugcizelele ukuthi imvula le izaqhubeka inetha ezigabeni eziningi kuyana liviki. kodwa abanye abalimi bathi babhekane lohlupho lokuswela inhlanyelo lokuhlansela kwemihogoyi, kukanti abalathemba lokuthi izulu lizaqhubeka lesina baze bayevuna. Ukuze sizokuningi ngalolu daba, sixoxe lomnumzana Thandeko Zindimkandla, ingcwethi kwezokulima.
Eqinisweni ukuthi kulobubele kumbasoze ube khona kunzima ukutsho, kodwa-ke ngesimo somkhathi laleli zulu eselinile le ndlela elihlala limumethe ngayo, hhayi kungathi khona kuzaba ngcono kulo mnyaka odluleyo, ngobana kwezinye indawo lapho engike ngabona khona hhayi sokumilile lanxa kusenqagaleni kodwa kukhanya kumile kuhle, njalo kungathi kuzakhula kuhle. Lotshani sobusiba khona lanxa zibujaha izifuyo ngenxa yokuthi vele bebungasekho, lakho kutshengise ukuthi hhayi engxenye lakho ezifuyweni laba bantu bangaba lakuthi nxa sebezithengisa bazithengise zezingcono laba abafuna ukuthengisa, lalaba abafuna ukufuya engxenye ziza kuba ngcono, kodwa izigaba sozifana nabanye neqiniso lokokosa baza kuthola.
Abanye bakhala ngemhogoyi, njalo abanye bathi sebehlanyele okwesibili. Yiziphi ezinye ingxaki ezibhekane labantu?
Ye, liqiniso lelo ukuthi ezinye izigaba sizokuthiwa sezihlaselwe imhogoyi. Laloko kwalinywa kuqala, kwahlanyelwa kuqala, okunye kuthe kumila kwahlana lelanga lelebe libhadla. Izinto zokulimisa, abanye inkabi kuvalwe izibaya kula nkabi yokudonsa ikhuba, lalaba abalima ngobabhemi, obabhemi bacakile kunzima kakhulu. Abalimadlana zabo yibo mhlawumbe abangadinga amathalakitha ukuthi abasize emasimini ukulima. Enye ingxaki ekhona ekulimeni lapha yinhlanyelo. Inhlanyelo lapha eZimbabwe kayithengeki, iyadula, iyabiza. Kuba nzima-ke ukuthi lanxa bathi belezifiso lomdaka ukhona, bazathengana leyo inhlanyelo abangayenelisa. Kwakungaba ngcono-ke lapho ekulime naluba uhulumende kula mathalakitha abeka ngezigaba ngezigaba, lanxa umuntu engasoze alinyelwe insimu yonke, kodwa-ke mhlawumbe imigelo mbi imfolo engaba mbili bemthathu akufanani. Abantu-ke lokhu abathi balimile sibili yilaba abasebenzisa ugajombo, kanti ugajombo-ke hayi kalula ukuthi uqede insimu yonke ngoba kuyadla amandla. Kulaba sebekhulile njengoba yiba iningi laba lisemakhaya kuzabasinda.
Lo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezokulima, obekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abeReuters babika ukuba kunomuntu obetshayela imota enkudlwana empondo zankomo namuhla, obulele abantu abalitshumi kwalimala abangamatshumi amathathu lanhlanu 35 ngesikhathi bethakazelela usuku lokuqala komnyaka omutsha eNew Orleans khonapha eMelika. Amapholisa ensitha o-FBI athi umuntu lo abathi ngosebenzisa amandla okwedlula amalawulo akwaziwa ukuba ngubani, njalo ungene emgwaqweni obugcwele abathakazelela usuku lolu wabatshaya ngemota wadubula abezemthetho bengakambulali. Umeya wedolobho leli lesiphathamandla samapholisa bathi sokuhlolisiswa isehlakalo lesi esenzakale eFrench Quarter okugcwala izethekeli zeMelika leza kwamanye amazwe ngesikhathi sekhefu leKhisimusi nomnyaka omutsha. Umongameli Joe Biden uthi uhulumende uza kwenza konke okusemandla nakhe ukunceda bonke ababhekane lesehlakalo lesi. Ibutho lakwele Ukraine lithi namuhla liwise indizamtshini ezithwala amabhomba ama-drones ezingamatshumi ayisithupha lasintathu 63 phakathi kwezidlula ikhulu eziphosele kwele Ukraine ngele Russia. Indizamtshina lezi eziwiswe ngele Ukraine bezihlasela amadolobha afika phose itshumi. Lokhu kubikwa abezindaba abe-Associated Press. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Ngwezi patelane la okwenzakala kulezi zalane zakwamanyamazwe ezidabuka eZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Namuhla uGibbs Dube Studio 7 uxoxa lo nkosazana Mildred Nkomazana othenga ethengisa impahla eseDubai.
Ngalesi sikhathi lapha yisikhathi sewinter okuyisho ukuthi isikhathi somqando. So sengihle ngaqalisa nje namhlanje ngikhuluma nje kanje ngilamabhokisi amabili alayinileyo lapha ngingasabali elinye lelilisuye laba yingxenye ngasengicwalisela ngezama impahla. Sesiqalile nje ukuthi siwode impahla zomqando. Kanti futhi silamanye amabhokisi ababe bengabefuna ukuoda impahla zabantwana befuna ukubona ukuthi iquality yempahla zalapha zinjani. Silazo ezinye ziselwandle njengoba nje kule isiphi futhi lesesikhona eMozambique basitshele bathi bazasitshela maye ukuthi betholile indlela yokuthi bakhiphe amakontainer sinamabhokisa ayi-2 asendlele nawo kulawayo.
Yes.
2024 sizothi sikwazile ukuthi sizame akuzange kwafana.
Nxa sikhangela udaba lweMozambique khonapho kuzokuliphazamise kakhulu ubhizinisi lenu ngoba impahla zenu zidlula khona ngale phela.
Ya khona kulama delays akhona kodwa kwamanje besingeke size siwaqamba mangokuthi ayise kusiphazamise kakhulu. Akakhona ama delays lapho lalapho kodwa sisancenga. Ama companies esebenza ngawo asancenga okuhlena kakhulu ukuthi bayas update njengale yona ithethe isikhathi eside nyana kulalise kade sisikhangelele kodwa ama updates wona siyawathola ukuthi hayi sesifikile e-port ngaseBeira balindelele ukuthi babone ukuthi baphuma kanjani ukuze ama truck angene ukuzodonsa ama container.
Iye kungadonswa nzima khona ngale Mozambique lizayenzani njengoba kuhlupha kangaka ukuthi enqele kuniliswe
kulokhana asingeke size sihle siqagile njengamanje ithini sikuzwayo isizwa ngabona la ama courier companies ukuthi yenza njani kungasehlula makukuthi kabe sokungathi sokusiba nzimanyana bayasibuya futhi basazi ukuthi hayi lapha mali ibona kunje ngabona sokuthuzisele kuthi ukuthi lapha naphambili kunzima kathi vele na kuma e-cargos sihleli sikhona nje ukuthi makukhona okumele kuphume kuyaphuma kathi ngezingizikhathi babe bekhona abanye abafowethu ukuthi uthole ukuthi umuntu nanku sokuphuthuma ukuthi aye ekhaya athi ukuthi ngekhaya kodwa ama suitcase ami are empty so silokuncedakala khona lapho ukuthi uyabe khona uyabe hamba ekhaya uyasihambela nawo like njengamanje ngilayo uphuma yokusasa olempahla abafuna impahla ze new year bangathengelanga abantwana impahla ze new year zikhona eziphuma yokusasa zikhona ezinye beziphume kakade nje silokwenza kanjalo osifake kuma courier companies la awe
yeah ngamaphitana ukutshela abantu ukuthi vele uthumeza impahla kanjani
kubalaleli abangakazi bezwe ngumili Dubai runner udla kude Mildred abanye abaningi bangazi kanjalo ngama handbags izicathulo ngikhuluma ngezicathulo ngikhuluma ngezicathulo from abantwana abancane kusiya ebadaleni ibedding ngiyakwazi ukuthi layo ngiyisose abafuna inwele lakhona ziyatholakala esezingeni eliphezulu.
Ye usinike inombolo yakho phinde uyiphinde kona
bangangithola ku Facebook page Mili Dubai runner malapho ucofa ucheck ama details uthola ukuthi kune email bangakwazi ukuthi ba email lapho kumbe inamba zami izomakhala ekhukhwini abangangifonela kuzo kunye ne WhatsApp so inamba engisebenzisayo ngu +971 522 70 167 +971 522 70 167.
Lo nkosazana Mildred Nkomazana odabuka eZimbabwe osebenza kwele United Arab Emirates obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 eseDubai. Izizalane zeMelika zikhuluma ngoye ngomongameli uJimmy Carter kulandela ukufa kwakhe ngesonto eseleminyaka elikhulu. Intatheli izindaba yeVOA uScott Stearns uxoxa lwezulu ngembali kaCarter. Ovela eCalifornia uSheryl Jones ekhuluma ephandle kweWhite House uthi uJimmy Carter nguye umongameli ayemthanda ukwedlula abanye bonke.
He was just a good man, a decent man. Honestly,
waye indoda eqotho, indoda emadodeni. Abantu abanjengaye abasekho kuleli.
UKit Benz owasethakoma eWashington ukhumbula kakhulu imisebenzi kaCarter ewakhela abaswelayo imizi.
There's a number of Habitat for Humanity housing near where I live. And his dedication to helping other people, I think that's the primary purpose for all of us in our lives.
Kulezindlu ezakhiwa inhlanganiso ye Habitat for Humanity eduzane lalapho engihlala khona. Ukuzinikela kwakhe ekuphathiseni abantu kungumzekeliso omuhle kuZulu. Kuyadanisa ukuthi asisafuni ukuphathisa abanye.
Ukhatha waveza ukuqatheka kokuphathisa abanye, kutsho uNatosha Walker owe Virginia.
You're a public service, you're here to serve people. So that's the most important quality. And leading by example.
Nxa ukuhulumende kumele usebenzele abantu, yikho kuphela okuqakathekileyo. Wayefundisa iBhayibheli, nguye owabumba inhlanganiso yeHabitat for Humanity. Le yimzekeliso emihle eyokuthi kumele sikhokhele njani lobudlelwano lezinye izizalwane zeMelika.
INew York Stock Exchange ithethe imizuzu embalwa eyokukhumbula uKhatha ingakavuli ngomvulo. Ohlala eNew Jersey uDolores Spivak ukhumbula imisebenzi kaKhatha eyokuphathisa izizalwane ze-Israel le-Palestine.
I am so in awe of him. I'm in awe of his presidency because he was the one who fought for the environment, civil rights.
Impilo yakhe iyangimangalisa ngoba ngumuntu owalwela amalungelo oluntu. Ngizwa injabulo emangalisayo nxa ngikhumbula isivumelwano seCamp David.
Ukufa kukaKhatha kupha uZulu ithuba lokufunda ngempilo lobukhokheli bakhe, kutsho isizalwane seConnecticut uKim Potvin.
I think a lot of the policy that he was involved with that I wasn't aware of, and also just kind of the economics and history of that time.
Bengingazi okuningi ngemibono yakhe kumbe okwakusenzakala ngesikhathi sobukhokheli bakhe. Ngakho ngibona sengathi sifunda okuningi kumbali yethu.
Plains, Georgia, lapho uKhatha azalelwa khona, uSandra Walters ukhumbula umngane wakhe akhula laye.
Thank you, Lord, for letting him live 100 years and do all the things that he wanted to do. And I think he accomplished so much that who could be sad.
Sibonga uNkulunkulu ngokumvumela ukuthi aphile okweminyaka elikhulu njalo afeze konke ayifuna ukukufeza. Ngibona sengathi waphumelela kakhulu ngoba akulula ukuthi umuntu owazalelwa edolobheni elincinyane elifana lele Plains eGeorgia engumlimi abe ngumongameli weMelika.
UKhatha uzabekwa ePlains ngemva kwenkonzo ezaphatha eWashington mhla ka 9 Zibandlela. Udabalolu luqoqwe intatheli zindaba yeVOA uScott Stenz. Abesifazana bathi bekunzima nyakenye eZimbabwe ngenxa yendlala edalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Bathi kusakude phambili ukuba kulingane amathuba abo lawesilisa ikakhulu kwezombusazwe. UAnastasia Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcwele.
Kugqitshwe umnyaka ka-2024 izolo, abesifazana bekhala ngababhekane lakho umnyaka wonke okugoqela indlala enkulu, ukuswela imali lemisebenzi, ukungathuthuki kuhle komnotho welizwe lamabhizimusi. Unkosikazi Mqhele Sibanda uthi
siyabe sizihlalele endlini ngoba vele useless ukuthi sivuke sibuye lapho esalweni ngoba kulalutho.
Unkosazana Thandiwe Dube othenga ethengisa impahla lokunye akuthenga kwele South Africa uthi ibhizimusi lakhe beliphansi. Abesifazana abakhulume le Studio 7 bakhale ngesomiso esikhulu eZimbabwe okulabantu abalambayo abedlula izigidi eziyisikhombisa 7.7 million bathe bebesehluleka ukuselela imuli zabo lonyaka. Omunye wabadonse nzima unkosikazi Nomvula Mguni olilunga ledale lePhalamende kobulawayo.
El Nino le khona ayisiyole efana lale ebikhona ngo-2024. Sihope ukuthi kuzaba lomfefezo ozavuthisa at least abantu abakuhlanyileyo ukuze abantu bahle.
Kwezombusazwe lakho abesifazana bayakhala kodwa bathi kusakude ukuba kulandelwe okuhlelwe kusiqa samachumi amahlanu lasithupha i-section 56 yesisekelo sombuso welizwe esikubeka sobala ukuba abesilisa labesifazana bayalingana. Ngakho ke akulamuntu okumele akhangelelwe phansi eZimbabwe. Bathi lokhu akuzange kulandelwe ngomnyaka ka-2023 kukhetho ngoba kwaba labesifazana abalutshwana kulabesilisa abangena edale lephalamende lakumakhansili. Unkosikazi Luba Masotsha, isakhamuzi sakobulawayo, uthi kunenyi okwabagwenxayo kwezombusazwe.
Inani labameli abangabomama selililutshwane ngoba izandla zizimfitshane kubomama abaningi. Okunye njalo okusuka kusihlukuluze thina yikuthi omama bethiwa amagama achiyachiyeneyo ngesikhathi secampaign, kunokuhlukuluzwa ngoku ethiwa amagama achiyachiyeneyo omama bakupolitiki bathwele nzima.
Unkosazana Samukeliso Chuma, umqondisi we-The Girls Table, laye uthi abatholi usizo lakunhlanganiso ezizimeleyo ezabesifazana.
Abantu laba abakhokhelayo o isebenze isebenza kuma kunhlanganiso lezi abatholi support, emotional support, ukuthi babethwele wonke umuntu emahlombe, kodwa akula muntu obunjani othi hayi mana ngikuthwalisa umthwalo lo ngobunzima.
Loba kunjalo, kukhona okunye okuhle okuthakazelelwa ngabesifazana okugoqela ukukhethwa kwankosazana Stella Nkomo ngumongameli emasontambu zomnangagwa ukuba amele eleZimbabwe kwele India. Unkosazana Vivian Marara olwela amalungelo entatheli izindaba uya kuncoma lokhu.
Kuyasijabulisa ukubona impubelelo eyomnye umfazi.
Kunabesifazana njalo abathole izicoco zokulwela ilungelo loluntu. Omunye wabo ngumuyi uLucia Sini owayeyintatheli izindaba eStudio 7 owathola isicoco senhlanganiso ye-Amnesty International esokuloba indaba ezimayelana lelungelo loluntu. Abesifazana bakhala njalo ngokubhubha kukagogo Rose Nyathi owayethanda kakhulu ngabantu, ukutshona kukankosikazi Eunice Sandi owayekwezombusazwe labanye ababesaziwa ngokutshiyeneyo. Abesifazana bathi bazazilwela lonyaka ukuze bezithuthukise lemdeni yabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
So isikhathi sokuza imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, salibonani, yephumnyaka omutsha. Sinzothanda ukutsho la mazwi special ukuziphatha amandla zethu zeZANU-PF ngokuqala kuzo zona lezi ezihlala ziphisana nembono yethu, kodwa iqiniso sibe silazi uBelieve Gawule nobaba uJoseph Chuma ukuthi bekhuphule phela amandla behambise umbiko kuhulumeni weZANU-PF futhi azame ukuthi kulomnyaka asebenzele abantu, akwazi ukuthi abantu kuyini, akwazi ukuthi abantu bayibo abaqhashi babo, yithi amabhosi wabo ngendlela abasiphatha ngayo imbi. Uhulumeni azame ukukhuphula amasokisi njalo azame ukuthi system yakhe kagovernment akwazi ukuthi ezinye izinto ezidingwa ngabantu kuhulumeni zithole ebulenjini be-intanethi online.
Studio 7, Studio 7, ngiyalibingelela abasakazi baka-Studio 7, ngibingelela lonke, ngiyalithanda lonke. Bese ngibingelela umndeni omkhulu, umndeni wezaphu, amazaphu wonke, nti salibonani eminyakeni emutsha. Hhayi, mina sento egalakazi ngasemphakathi eminyakeni omutsha. Asebenze nzima, ilizwe liyasidinga, abantu bayasidinga.
Studio 7, Studio 7, ngithi Happy New Year basakazi baStudio 7. Happy New Year basakazi baStudio 7. Mina kahle umbuzo wami ukuthi kahle abantu beZANU-PF uma bathi Zimbabwe ku-right, angazi ukuthi ku-right kuwe ezindlini zabo noma ku-right kuphi, angazi. Kahle abantu beZANU-PF bayenza abantu baseZimbabwe isiduli sokudlalela amazinyane kahle. Azobe gibela esehle gijima esidulini, agibele esehle gijima esidulini. Angazi ukuthi abantu beZANU-PF bayibona kuphi into. Manje siyasokola, silapha emazweni, siyahlupheka emazweni bo-South Africa. Manje sizingelwe ngathi ngomvundla, sizingelwe emini nasebusuku.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 ebesipha imibono yabo.
Zimbabwe!
Sizigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba lomculi kaMasikandi odabuka kogodlwayo ozibiza ngegama elithi FD uSmile Sechichi, lapha uphethe idlalade lakhe elitsha.
Thank you.
Bakithi obingelelayo ngiforward Dube odabuka eFlabusi endaweni okuthiwa kusesilala tshani odabuka khase ngakhele kosikuda maturuwanga si emculweni sengihambe ngaphosi 2 years ngathi 2 years manje leli lidlala dalami lesibili okuyi-EP ingoma ezingu-5 ngokomculo igama u-FD uSmile Setshitshi
Usbutubutu mawenga, itina mkache, ibona wena nitiwaza lacha, ikona lacha, yukulizi lacha, iwama zetu nacha, kichimacha, mwela ububu wana gede, ashu.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
bayangifonela enambeni zami ezithi 0739828992 o bazongithola kumanager yami uSikhanyisiwe Jali enambeni ezithi 0783358526 ikwalaba sithola khona uma kuthi bafuna ama USB ibona esinawo then online music wami ukhona wonke ama digital stores ngegama Forward Dube
abalandeli ubatshiyela waphi amazwi
okokuqala nje ukuthi bakhombisa ukubahlonipha kakhulu njalo ukuqhubeka ngalo mnyaka omtsha kangaka abantu bakithi baziphathe kahle bangathandi into zezimpi zokulwa belimazana okungela sidingo abantu bakithi abakhombisana ukuthandana besekane bebambisane ngezandla bathi living and working together kuyasiza kakhulu njalo futhi nalabo abashayela izimoto bakithi lingashayela izimoto niphuza mponjwana bakithi impilo zenu siyazidinga kakhulu
Nangonge umculi uFD uSmile Setshitshi exoxa lapha nalo Ntungamlinkomo weStudio 7 lingakhohlwa liyalandela uhlelo lweLive Talk lapho sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Okwanamhlanje muli eZimbabwe lisiqile ugqiba lapha uyolivalelisayo ngudaba kancube ngisithi lilale libe lomnyaka omuhle omutsha.